kuyinto ke embi kakhulu wena lenziwa nguhulumende ke kamnangagwa encediswa libutho. Yikho ke siyananzelela ukuthi amazwe amanengi asekusola khona lokho kuyasithokozisa, kodwa okudingakalayo ukuthi ke bancedise bakhulume kakhulu njalo kube izenzo hatshi amazwi kuphela, ngoba kuyadanisa ukwenzakala ke elizweni leZimbabwe. Uhulumende kamnangagwa uyehluleka ukuthi avuse umnotho welizwe, yikho sokumele athole excuse ukuthi okumenza yahluleke kuyini. Yikho esithi kulama dark forces, yikho esithi kulama terrorist, kodwa eqinisweni ama terrorist utsho ama journalist alesikhali esiyipheni kuphela le notebook yiwo ama terrorist la atshoyo. Ama terrorist utsho amalunga ebandla eliphikisayo le MDC Alliance abakhulumayo kuphela ngomlomo abangela sikhali loba esisodwa. Ubusumangala ke ukuthi ubuterrorist bangikhona bona lobu bungaphi. Sananzeleka ukuthi lowo ndoda uyisehluleki yena ngokwakhe. Yikho encwadini yokumxotsha ixotshwa umgabe yabhalwa uSimon Khaya Moyo, watsho ukuthi undoda lo umsebenzi kawazi, akulanto eprogressive angayenza elizweni.
Emnumzana Moyo, sesibone abantu abanengi bebotshwa mahlayana behlukuluzwa, kanti lo Tawanda Motshehiwa simbone ethunjwa koBulawayo wazotholakala etshayiwe elimele kakubi. Batshayelwana abantu?
Okukhona vele alikho ilizwe elilamapholisa lemvumo yokutshaya abantu mahlayana. Alikho ilizwe elilama security apparatus avunyela ukutshaya abantu mahlayana. Njengoba usitsho ukuthi umuntu lo wathunjwa watshaywa ngamacala amabili nalawa vele elizweni leZimbabwe, akula muntu okumele athunjwe, akula muntu okumele atshaywe. Ulalo ilungelo lokuthi atsho ukuthi watshaywa ngubani njalo bemuse ngapi, abaripote bona babantu, because ukuthumba lokutshaya vele kulicala. Even umthetho weZimbabwe vele awukuvumeli khonoko ukuthi watshayelwani, hayi kwaziwa yinguye lalaba abamtshayayo ukuthi babemtshayelani. Lo wasombuzo mina engawuphendula ngoba ngazi ukuthi watshayelwani nxa watshayo.
Ndlovu, sizwe umnangagwa echaza lina abamabandla aphikisayo esithile ngama-terrorists, uthi kulama dark forces azama ukugenqula umbuso wakhe njalo.
Kubuhlungu ke ukuthi ke umuntu onguye esithi ukhokhela isizwe abiza abantu ukuthi ngama-terrorist ngoba bephikisana ke le ndlela abusa ngayo. Kuyinto engaqondanga yona leyo. Sithi thina kumele atshintshe ukwenza, atsho ukuthi ayethusele abantu, athreatene abantu, abophe abantu.
Bakhona Moyo abathi ukubotshwa kukaNgarivume lo Chingono kuveza sobala ukungazimiseli kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo, ngoba nanku bebeveza inkohlakalo kodwa kwasuka kwabotshwa bona.
Ochimoyo laba ababotshelwanga ukulwa lobugwelegwele, akula muntu ole charge sheet ebhala ukuthi simbophele ukuthi uthe no to corruption. Alikho vele charge sheet elinjalo, kodwa ilizwe lelizwe lile security apparatus. Nxa uphula umthetho bayakwazi ukuthi kumele kwenziweni. Nxa u-inciter i-violence loma kukuliphi ilizwe uyabotshwa vele. Nxa ubuthanisa abantu ubaqoqa usithi asambeni ezitaladeni siyekhoza udlame phecele i-violence uyabotshwa iloba ukuliphi icele lomhlaba. Ukuthi bona bethi akula agenda yokukhipha uhulumende, hayi ngamanga lawo phela lawo waziyo futhi, ngoba i-hashtag sayibona ithi Zanu PF must go. Nxa usithi Zanu PF must go ukhuluma ngobani? Kanti nguye uhulumende wakhona ukuthi ahambe njani. Uhulumende vele ukhitshwa ngukhetho, uhulumende kakhitshwa ngokuya ezitaladeni lisiyabutshisa lamabhizimusi abantu.
Kuyini okungenziwa mnumzana Ndlovu ukuze uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo oluntu?
Okumqoka osokumele kwenzakale ukuthi iSADC leAU kanye laUnited Nations zingenele zibone ukuthi abantwana beZimbabwe bayaphuma kulolu hlupho abalalo abaluphiwa ke ngumuntu ozithi ungumongameli welizwe wakhethwa yibo abantu, kodwa bese bahlukumeza, abese bathethisa labo bantu, abese babopha, abese bakidnapper, abese batshaya, abanyamalalise. Kuyadanisa kakhulu. Yikho ke iSADC kumele ke ilizwi layo lizwakale kakhulu iAU lizwi la kumele lizwakale kakhulu nxa kuyukuthi lizwi kabalizwa abantu bezana PF ke le military ebusayo kabe sokudingakala ukuthi kube le action isadike ithumele umbutho wayo kumbe iAU ithumele umbutho wayo ubuye uzovikela abantwana bezimbabwe asebehlukuluzwa ke nguhulumende othi nguhulumende osemthethweni othi nguhulumende wabantu
moyo
amalungelo lawo phecelezi ama human rights asebefuna ukukhuluma ngawo khathesi ayengapi iZimbabwe ingakathatha umhlabathi wawo ayengapi before iland reform program yikho lapho oqala yonke indaba yikho lapho oqala yonke indaba and uhulumende weZimbabwe labantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi konke vele lokho kwenzakalayo konke ubudlwangu dlwangu lowo busponsored busponsor yiMelika usponsor yiMelika ifuna abantu behlamukele uhulumende weZimbabwe.